ngothi ngikutshengisa ukuthi ngani sitho njalo kusukusela ngo-November lohulumende engena kuze kube namhlanje useboleke imali efika ku-5.5 billion dollars phakathina kwenyanga ezingafiki umnyaka. Useboleke i-5.5 billion dollars. Na ubakhangela ke imali engange 5.5 billion dollars imali enkulu okokuthi elizwe lelingange leZimbabwe kufuze ukuthi lithiye umehluko. Kodwa ke ungazama ukukhangela ukuthi elizweni okuyikho osokwenziwe leso sikwelede kuyini akekho ongakubona. Ye iqiniso ke elikhona ukuthi silokhu silohulumende othanda ukuboleka izimali, izimali zakhona ezithatha esiyazifaka ezikwameni zabanye banabo ababusayo. Hathi ukuthi zibuye kuZulu waseZimbabwe. Ngicela ukhangele njalo ukuthi khona esikhuluma ngohulumende ohamba ukuyaboleka 2 billion dollars kuReserve Bank of Zimbabwe, yena evunyelwe ukuthi eboleka kuphela imali engadluli ku 70 million. And esikhuluma njalo ke lo hulumende ohamba esiyaboleka eboleka ngaleyo ndlela engazange ke edinga imvumo ePhalamende. So ke izinto zakhona ziyaqhubekela phambili, yikho okusifunanayo kakukho okunye amangala ama-inconsistent policies. Khangela ubone baphe i-monetary statement last week, sibona sesehlukanisa i-RTGS kanye le-nostro account. Now ukukwehlukanisa lokhu emuntwini wonke obonayo uvuma ukuthi imali ye-US dollar kanye le bond note akuhambelani kakulingani kakukho ku 1-to-1.
Hayi, nanto ke udaba mnumzana Gawule, wena uthini ngalokho okwenzakalayo elizweni ukuthi yikwehluleka yini kwezanu PF kumbe kukhona okwenzakalayo?
Ngithanda ukuthi ngithi ngiyamuzwa uSlanda uyabeka izinto azibonayo ngomumo okhona, kodwa ke ngithanda ukuthi ngithi mina ngiqale ngokuthi asivumeli ukuthi okwakathesi uMnangagwa upresident wethu uthe eqala wazama ukuthi alungise udubo lolo ngokuthi ucabinethi yakhe afake abantu esingababiza sithi ngama-technocrats kuma-ministries akhiya njenge-ministry of finance. I-ministry yemali le ifuna umuntu ololwazi lezinto ezithile njengakhonokhu sinxa sikhangela ukuthi kalakithi umthuli Nqozi ngumuntu oyingcitshi kulelo banga lezimali. Ngokunjalo ithuba olinikiwe umthuli Nqozi lesilogani seZanu PF ngabana kasazi ukuthi sisaba njani. It's not a politician but umuntu owazi umsebenzi wakhe. Sithe thina ubaba upresident uthena umthuli Nqozi azazavalelwe ngaphi, uzanikwa indima yakhe azisebenzele. Weza kuyehlula laphana laphana ebelokhu ehamba lakho etshintshatshintsha, kodwa singakhohlwa phela ukuthi sisuka engcwabeni lapho into ezafika khona kakhulu. Into kumumo lowo ubulimele kakhulu konke kone kumumo weZimbabwe lowo umumo kathi ukhanya ukuthi uzofika ebangeni elibi kakhulu. Kodwa kuzaba lobuhlungu obuthile ekusunguleni kwemisebenzi enjengayo leleyo elethwa ngoba uNqube umthuli ukuthi ivune ukusekelwa, kodwa izaqala ibe lobuhlungu obuthile njalo kulabanye bethu abayibo abazama ukuthi basapote uhlelo lolu balimaze bangabomu besenza ngabomu. Ngiyakhangela izinto ezenzakala kahle ezokukhweza ama-price landi kulokuhlanya phakathi lobumvulu phakathi ebuthile ekwenzeni izinto zakhona ezokutshengisa ukuthi kulesandla esibi kakhulu, isandla singafuna ukulungisa kodwa isandla silobuthakathi phakathi ekutheni abantu bazwe kakhulu ubuhlungu. Yebo, phela ubuhlungu kuzaba khona ekutheni izinto lezi ziqale kuhle. Ngiyakhangela ngikhangele isihlobo zami ukuthi even na umuntu ezithwele umfazi ezithwele esebeletha kule buhlungu sibebuthize, kodwa kusafuyabe sephethe umntwana sesithi hayi sokukuhle sokumnandi sokukonke sokurayit. But lapho khona bona sikhangele ukuthi sibe lobuhlungu obuthile umthuli ayenze umsebenzi wawo. Into esiyikhangeleleyo ukuthi amthele umthuli Nqube asimsekeleni, uyakwazi akwenzayo, atshe umpumputhe ngumuntu owaziyo and uyanikwa akwenzayo amandla wonke. Ukuthi imali ivele ngathi izinto vele zimbi azivumeli ukuthi into zibonakale kakhulu.
Ye, mnumzana Sibanda, sike sezwa umnumzana Obhedi Mpofu, yena enguye ophethe ezeZanu PF esithi thina okwenzwa ngumthuli Nqube lokhu asikwazi kazange asitele ngakho. Kungakuthembisa yini njengalokho okukhulunywa ngubaba uGawule ukuthi hayi umnumzana Mncube waphiwa ithuba ukuthi avuselele umnotho, kaphiwe isikhathi sibone ukuthi uzenza?
Ngingakuphendula ngento engayitshela uProfessor Mthuli Nqube ngize ngihlangane naye ePhalamende ngelanga le State of the Nation Address. Ngamtshela uProfessor Mthuli Nqube ngathi mina uzazoresigna, uzatshiya umsebenzi njengonkosana moyo kodwa umehluko ukuthi yena uzasebenzisa iWhatsApp.
Nanto ke udaba ungasigcibela uhlelo mnumzana Gawule.
Chris, ngiyamuzwa emdaweni lapha. Ngiyabonga sibanda, izinto ziye ziletha ziliqiniso sibili, ngiyazivuma ngiyazamukela, kodwa ke amasela sibanda akhona ku MDC kumbe yithi ku MDC uzamphiye fonke wakhona la ngaphile lewa-check amasela akhona yonke indawo akhona
amasela. Umehluko ukuthi awe MDC katshontshi esikhwameni sikahulumende.
Njalo ngiyavuma khona kuyisela njalo ngelibanjiweyo, njalo amasela kathethi ayaguduzwa noma ningelingaphi elicethe ngaphi lizavela.